ube kuhle empilweni yami izothaba tuhambo lwami isome mahlale nami awukaze wangehlulelwe empilweni yami ube kuhle empilweni yami izothaba tuhambo lwami isome mahlale nami awukaze
Get protected, healing, God is giving.